Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 19 zivandlela 2019 uFraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
eZimbabwe lapha abanye sebenze lokho ngokuthi igovernment ivale iVPN i-social media ngapha. So abanye bazisa ama VPN ukuthi bephume ngathi baseMelika kumbe England kumbe kwezinye indawo.
Abantu beZimbabwe sebebanjwa ngamandla ukuthi ngayezinye indlela zokukhulumisana lokuxhumana ezinjenge Telegram Messenger labo VPN ngemva kokuvalwa kobulembu nohulumende. Ngemva kokuvalwa kobulembu okwenziwe nguhulumende eZimbabwe, kube lokutshengisela kwezizalwane zalelo lizwe ezisemazweni. Kuthi ke umnumzana Obert Masarawure, umkhokeli wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uvalelwe ejele leChikurubi Maximum Prison kuze kuyefika umhlaka 25 Zibandlela 2019. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Ngemva kokuvalwa kwenkundla zebulenjini zokuxhumana lokukhulumisana ezi-social media okwenziwe nguhulumende weZimbabwe kusukisela ngolesibili, iningi lezizalwane zalelo lizwe phakathi kwelizwe laphandle ziqale ukusebenzisa ezinye indlela ukuze zithole ukuxoxisana okugoqela ukusetshenziswa kwendlela eze-VPN labo-Telegram Messenger. Ukuze sizwe okuningi ngalezi ndlela, intathele izindaba yethu ye-Studio 7 uMike Hobe uxoxele umnumzana Hannibal Ndlovu oyingcwethi kwezokusetshenziswa kwemishina yangalezi nsuku.
I-VPN singathi yikusebenza komakhelwane. Ma singakhangela i-internet ithi wena ulendlu yakho lapho wena ovikelwa khona ukuthi uphume phandle uyesenza i-social media leyo. I-VPN ikwenzela ukuthi wena uhambe komakhelwane wakho, ufike usebenzise i-internet kamakhelwane wakho ngakho komakhelwane. So ngathi ngathi umuntu osemsebenzini, mali esemsebenzini wakhe, uyakwazi ukuthi aprinte kumbe akhulume labanye bakhe esemsebenzini. Kodwa ngaye ngikhaya uyehlukuluza khonokho. Kodwa engaba ne-VPN, kuyamakela ukuthi ngaye ngikhaya engavula i-VPN yakhe emsebenzini, uyabe sesebenze ngathi yena osemsebenzini. Ngamafitshane uyabe kwazi ukuprinta kumbe akhulume labanye bakhe engikhaya, kodwa kungathi kukhanya ngathi usemsebenzini. EZimbabwe lapha abanye sebenze lokho ngokuthi igovernment ivale iVPN i-social media ngapha. So abanye bazisa ama VPN ukuthi bephume ngathi baseMelika kumbe England kumbe kwezinye indawo.
Hayi, siyakuzwa mnumzana. Uyazi iningi labantu sebehlawulela impahla abazithengayo nge-eco cash. Lapho uhulumende wavala i-social media njalo i-internet, i-eco cash yona iyasebenza na? Njalo abantu abathengisa impahla zabo bayayithola imali yabo na?
I-eco cash yayisebenza ayivalwanga ngokuthi i-internet ngokwayo ilezi ndawo eziningi, and kufuna umuntu ofundileyo abekwazi ukuthi avale yiphi indawo nokuvula yiphi indawo ukuze ezinto zisebenze ezizingasebenzi. Ngokubona kwethu kukhanya abantu be-econet bona i-eco cash yabo abayivalisanga yayilokhu isebenza. Njalo futhi ngokuvala kokuqala kwangolwesibili wakuvale yonke into wawungakwanisa ukuthi usebenzise ikhadi lakho lebhenki kodwa ngihamba kwesikhathi wasekubonakala ukuthi hhayi sebevulile i-inthanethi esebenza eZimbabwe kuphela ukuze ama-banks asebenze so abantu abanamakhadi amabhenki bebekwanisa ukuthi bethenge into zokudla izolo
sesibona njalo abontanga abaningi sebeqalisa ukusebenzisa olunye uhlelo obuluzwa ngokuthi i-Telegram Messenger njalo bekhuthaza imuli zabo eziphila emazweni ukuthi ba-download uhlelo lolu kungani bakhetha ukusebenzisa uhlelo lolu kanti yona i-WhatsApp ayisasebenzi na
hhathi ngalesi sikhathi i-WhatsApp i-Facebook singathi ama-social media amaningi ngoba lapha singaphela isikhathi avaliwe ngalesi sikhathi kodwa ngendlela okusebenza ngayo i-Telegram ilezi ndlela zokuthi isebenze lapho okubhloke khona ama-government so i-Telegram ngathi yona ngawungakhayela i-WhatsApp njengesitolo lapho uyathenga konto zakho i-government ifaka abantu ukuthi bekuvale ukuthi ungangeni khonapho i-Telegram manje yona isebenza phakathi kwesinye isitolo esivunyelwa khona ukuthi thina sihambe khona so thina sihamba kwesinye isitolo lesi esingathi kumbe ngu-OK kumbe ngu-10 kodwa phakathi khonapho ekungesio se-Telegram phakathi ngapho so i-Telegram isebenza kuhle kakhulu futhi kodwa into eyathi babantu abaningi eZimbabwe yikuthi i-Telegram ngoba ayikho ayezakali kakhulu ayinama-bundles kuyamele ukuthi abantu bethenge i-data ngokwayo esebenza ku-internet ayinama-bundles njenge-WhatsApp kumbe njenge-Facebook
uke wasichasela ukuthi lapho uhulumende wavala i-social media yona i-WhatsApp ibingasebenzi njalo i-Facebook njalo i-Twitter uhulumende angaphinda bese sivala njalo i-social media yona i-Telegram izabe isebenza na
i-Telegram yethu isebenza ukhulumende engavala i-internet yisho leso sikhathi kuphela angavala khona i-Telegram i-internet uma isebenza i-Telegram izasebenza
ulawo yini amazwi wokushiyela uZulu
okathesa singathi abantu abasenza ama-VPN libe kukhulumisane lanabo abangekelizweni
kodwa wona ama-VPN atholakala kanjani
ama-VPN kuhamba ngokuthi usebenzisa ntoni ukuthi ungene ku-internet ma ule foni ethi ngama-Android uyangena kulapho kuthiwa kona kuse-Play Store ngawule iPhone ungangena lapho kuthiwa yi-Apple Store or i-App Store e-Apple ma ule computer kumbe i-laptop kuyamele uvule ugoogle udinge kulapho ku-Google i-VPN esebenzayo
yebo-ke lo mnumzana Hannibal Ndlovu ingcwethi yozokusetshenziswa kwemishina yangalezi nsuku sixoxelaye lapho esecingweni eseHarare Kunjalo nje ngemva kokuvalwa kobulembu kwenziwe nguhulumende weZimbabwe kube lokutshengisela kwezizalwane zalelo lizwe ezisemazweni kanye laphakathi kwelizwe ngolwesithathu batshengisele kwele-South Africa balandelwa ngabeyiBotswana ngolwesine namhlanje batshengisele njalo kwele-Bhilithane Sibe lethuba lokuthola ecingweni umnumzana Nkululeko Sibanda obese kutshengiseleni okwenzakale edolobheni le-London kwele-Bhilithane. Siyakwamukela Sibanda.
Ngiyabonga linjani?
Hayi siyaphila thina. Ungasichasela ukuthi kwenzakalani kumbe kwenzakeleni khona ngapho ngaseNgilandi?
Izizalwane zeZimbabwe ezisuka kumabandla akushiyeneyo lezingaphathekayo kwezombusazwe ngicabanga ukuthi uqakathekele ukuthi zitshengisele kusigodlo seBhilithane eLondon ukuthi ukubulawa kwabantu lokho okwenziwe kweleZimbabwe kuyinto embi njalo labo abenze lokho kufanele babotshwe ngumthetho waseZimbabwe la ngomthetho we-United Nations njalo kukhanya ngalo ukutshengisela lokhu kuzaqhubekela kusiya phambili kube lamalungiselelo okuthi kutholakale abantu abazakuya ku-embassy ye-Sweden ukuthi kuzanywe imizamo yokuthi kungakhulunyiswana lohulumende we-Switzerland ukwenzela ukuthi umnumzana u-Emmerson Mnangagwa olohambo lwakhe lokuya e-Davos axwayiso ukuthi uqakathekele ukuthi abuyele kweleZimbabwe kuye khangelwa indaba yakhe lo-General Chiwenga eyokubulawa okwenziwa abantu libutho
ye ekutshengiseleni lokhu liye latshengisela esigodlweni sommeli weZimbabwe kwele bilitane lenelisile na ukukhuluma laye
ngasenelisanga ukukhuluma laye bekungadingeki ukuthi ukukhulunywe laye kangako abanye bakhulume laye kodwa ngendlela wabenelisa ukungena phakathi kodwa bekuqakathekele ukuthi sitshengise umphakathi wele Britain ukuthi izinto zimbi sinanzelele kakhulu njalo ukuthi sesithole ubusekeli bokuthi ulawa kwabantu bekuyinto embi lusuka emazweni phose wonke nje omhlaba jikelele le namabandla kumbe singathi lama-organization aqakathekela afana le-organization eyayikhokhelwa yasungulwa ngu-President uNelson Mandela ethiwa yi-Elders Group laba lawo sebethe singathi ukubulawa kwabantu kuyinto embi bekungafanaga kwenziwe njalo kufanele kulungiswe lokuthi iZimbabwe nje ulelungelo lokuthola impilo engcono kunaleyi esinikwa izana.
Ali yenelisanga na ukubuza ukuthi kathi vele ibona ubulembu buvalelweni i-internet access.
Ukubuziwe lokho kodwa udubayelo lokuthi bekungela olempendulo esegcekeni ebekumgceke ukuthi labo bangana bawazi sithola imbiko ngemva kwalokho sithola imbiko eminingi kakhulu etshengisa ukuthi izinto ngana zimangakuhle kuzanu PF lapha mhlawumbe vele bebebulala abantu kuyimpi yabo nje eyomphakathini kuzanu engelani lathi kumbe engelani lokutshengisela kade kusenza abantu bezimbabwe kodwa badlala ngokuthi babulale abantu khonokho mbona yani kuzadinga ukuthi abantu abafana lo Miss lo Mnumzana u-Emmerson Mnangagwa lo General Chiwengwa bakhangele imibuzo eqakathekile kakhulu engabe ivela lase ingabe ifanele isike naku hack.
Libona ngani eDavos lapho liza kwamukelwa na ukuthi livimbe uMnumzana Mnangagwa kuba aqhubekele phambili ngohambo lwakhe?
Umnumzana Mnangagwa angaqhubeka enze lokho akufunayo kodwa asizazi sikuqakathele ukuthi laba abazakhuluma laye bazi ukuthi ulodubo olukhulu ekhaya njalo ungumbulali unamacala amakhulu kakhulu afanele ukuthi alungisiswe khonokho kuzenza ukuthi lanxa sengathi uyakhulumisana labantu nje bamazi ukuthi muvi uyesabeka ngumuntu ongelathando ungumbulali.
Ye, ngikuthazo bani ongayitshela kubalaleli kuZulu nje wonke waseZimbabwe.
UPresident Nelson Chamisa otholakale eborder ezimfeni zabantu ababulewe yiZanu PF lo ikhokhelwa ngumnangagwa lo General Chiwengwa uthole umbiko ovele ebantwini othuna hayi abantu laba ababulewe kufanele amacala lawa athonisise labo bababuleleyo babanje kukhulunywa ukuthi kwenziwa kanjani basebesithi abantu akade bekhuluma lo President Nelson Chamisa bayakhuthaza yena bayakhuthaza lezele Zimbabwe ukuthi kungekelwa abantu laba kumbe uZimbabwe kangadini ukwenzela ukuthi ukuzinikela lokho okwenziwa ngabantu beZimbabwe kungabi nje ngokudlulayo mahlayana kube yinto ezaletha ukuthula inguquko lengqubekela phambili kwele Zimbabwe. Ngakho ngithi kuZulu weZimbabwe qhubekelani phambili lisenze umsebenzi wenu wokulungisa indlu yeZimbabwe. Siyabona nokuthi amasotsha namhlanje akhanya ethukile sephuma sithona hayi laba bantu kade bevela abantu ngamasotsha abalekayo emsebenzini bebengaxhinywanga kanjani kanjani okusegcekeni ukuthi babulela abantu sebesesaba amacala abo sizaqhubekela phambili njengoZimbabwe silungise indaba yokuthi amacala lawo athonisiswe lokuthi uZimbabwe alunge abe nempilo engcono lokuthuthuka
le nhlala kahle engcono. Hayi siyabonga kakhulu sibani.
Siyabonga.
Ye lo-ke bengumnumzana Nkululeko Sibanda owebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lapho-ke bekhuluma ngokutshengisela kwabeZimbabwe phakathi kwelizwe langaphandle kwelizwe.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Abenhlanganiso yababalisi abasebenzela emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe wethule umbiko wazisa ukuba umkhokeli wale inhlanganiso uMnumzana Obed Masaraure uvalelwe ejele leChikurubi Maximum Prison kuze kwefika umhlaka 25 izibandlela 2019. Walelwe ukuhlawulela imali yesibambiso iye-bail ekumiseni kwakhe phambi komthethwandaba kamantshi eHarare esetheswa amacala okubazelwa ukufuna ukuvukela uhulumende. UMasaraure ubikwa ebuye wazothathwa emzini wakhe ngabantu ababuye behlome bephelele ngembhobho langenduku lamhlanje ngomgqibelo ekuseni mhlaka 19 zibandlela. Abamtshaye kakubi phambi kwemuli yakhe andubana bambophe. Abeyathuzi basole kakhulu ukuphathwa kubi okwenziwe umkhokheli wabo okufakazwa nguNobhala obona ngehlelo zabesifazane kwathuzi unkosazana Mo Blessing Nyambara, kodwa besithi bazoqhubeka laphambili belwela ilungelo labo ngoba lokhu kujonge ukuphazamisa ilimpi yabo.
The court ruled that our president Obed Masaraure be remanded at Chikurubi up to 20.
Umthethandaba ushilo ukuthi umkhokheli wenhlanganiso yethu uMnumzana Obed Masaraure uzavalelwa eChikurubi kusiyafika mhlaka 25 zibandlela. Ngemva kokushaywa walinyazwa kakubi. UMasaraure akakatholi usizo lokwelatshwa ngodokotela. Sithe sibuza bathi uzothola usizo lokwelatshwa kubodokotela abasebenzela ijele, kodwa akulaqiniso lokuthi lokhu kuzakwenzakala. Njengenhlanganiso siqwayisa ababalisi bonke abangamalunga ethu ukuthi kumele bengalugxobi emsebenzini ngoba uhulumende laye uqinise ikhanda engafuni lokuzwa izikhalazo zethu.
Responded to our demands
as ARTUZ. Lo kwebe kungukosazana Mo Blessing Nyambara unobhala wohlangothi olubona ngezabesifazane enhlanganisweni yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Singakangeni esikuhlandla lethu lesibili wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zebutho lakwele Somalia zibika ukuba kulamalunga eqembu labalwa becatsha eliliswa kulelo lizwe ele Al-Qaeda abangaba ngamashumi ayisikhombisa abulewe ngabebutho likahulumende ekuhlaseleni elikwenze inkamba zabo eduzane ledolobho leKizimayo. Kuthi ke inani lasebefile engozini yokudubuka kwempompi ethwala amafutha ezimota ngolesihlanu kwele Mexico selifike kwaba ngamashumi ayisithupha lasithupha 66. Usibalukhulu wesabelo se-Hidalgo uGovernor Omar Fayad utshele umhlangano lentathelo zindaba eMexico sithi ukuba kulaba ngamashumi ayisikhombisa lasithupha 76 abalimele kakubi. Enkundleni okwamanje wathi silethe uSithandekile Mhlanga esethulela ezabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Sixoxa lo nkosikazi Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC kulandela ukutshengisela ngendlela yokuhlala ezindlini i-stairway.
Kwenzakala abantu vele bathi umthindo lalo ayithokozisa abantu abavele belambile but ebantwini kade kungalankinga ebantwini ezihleli kade sizihlalele ezindlini zabo. Bekulutheni kwabo khonapho besiyagqekeza ezitolo kade begqekeza nje kungabi kungayo umsindo ikakhulu enkulumane lapho ko-Chopies bagqekezile akuzange kube lo msindo. Komnyoro lapho kungathi kube amapholisa kwangaba lokudubula lokudubulana yama police sedubula ngoba kade bavula kade baqale ukuvula ishop kade velikhiwe ade ungasikuthi ama shop kade vuzile ona leyade kiwe kade bagcikeza ikakhulu ku area lapho ngikhona anzange ngizwe ukuthi kulomuntu olimele ngoba kade kungakubethatha izinto ngoshophizo seduze lami kwazi kwaba kusasa kwakhona kungala kugqokozela ungala mtolwa lo muntu kungala police baze bacede ukuthatha izinto esidolo basithiye singasila lutho.
Besibona le mfanekisweni ukuthi bekulabantwana labesifazana lapho bekungabafake engozini yini?
Bekubafake engozini abantu bavela abantu bedubekile abantu besendlaleni. Kuyenzakala ukuthi bayenze izinto ezinjenga lezi bekhohliwe lokuthi khonapho bengixoxa labanye umama ngisithi kodwa abantu isilindi sabo. Umuntu uyakhohlwa ukuthi angangena laphana bamvalele phakathi khonaphana uyabeza thina. Kubabalalo ingozi vele bebengayiboni lakathe sinqabe iqoqa abakhohliwe ngakho ukuthi kungaba le ngozi. Ngomumo okhona elizweni vele bathi khona vele kade kumele sithathe sesimelele ukuze ukuthi yena umnanki wakho uza thina. So abantu yi-attitude asebelayo ukuthi vele bathethe ngakomo. Bekhohlwa ukuthi izitolo kasizo zi-government, izitolo ngezabantu labo abazama ukuziphilisa kodwa bakwenzile ngendaba zedukolo khona elizweni. E-Southwest khonapho kangihambanga kulomuntu ovele etown esithi abantu bakule nkalakatha iQ kodwa abantu kukhanya bathenga impuphu. Ngobumumo lo abantu kazange becabangele ukuthi kungenzakala khonokho okwenzakeleyo. Abantu kufika abantu vele bengalakudla ezindlini. Okokuthi mina nginje ngile kitchen ngiyapheka isitshwala komnyoro khonapha. Abantu bebebuya kini bethi sicela upheke endlini khonapha sizothenga ngoba sifitakale singalali singalampuphu singalanto esilayo. Ngiyalile mina ngithi hhayi embasiza nje ukuthi umntu ngamcuphela impuphu mbe ngimnike awukokudlala but okokuthi ngipheke hhayi anzange ngimvume ngalile.
Njengenkokheli liyavuma ukuthi ngempela uhulumende lo uyehluleka njengalokho okuthiwo ngabantu.
Awukwehlule kuyehluleka sibili iqiniso. Iqiniso ukuthi empilweni nxa sesikhangela iqiniso ngeqiniso awusoze ukuthi after election umuntu ozuze 40% umvalele phandle. I-40% i-percentage enkulu kakhulu ukuthi umuntu lwana kumele umkhonside ucabanga ukuthi abantu abamvoteleyo bangaki. Abantu abadlula imiliyoni abamvoteleyo umuntu yena lowo wena umthathe lula. And uthi umthethe lula izinto zingahambi kuhle elizweni. And uye ukuthi ungu-president ukwanisa ukuthi uphume live utshela abantu ngokukhwela kwefuel ubatshela ukuthi siyimali engaka urate usebenzisa i-rate ye-black market urate i-bond note le-US dollar kutshengisa ukungabi umkhokhelo oqotho ngoba ebantwini ubatshela nabantu usibathatha ukuthi vele abantu yizilima vele gabagabanye. So yinto ethige yonke le yinto yendaba ye-fuel. Abantu beyenza i-stairway bese sizaba khona but i-fuel yethige yonke into ukuthi hawu kanti upresident u-serious nxa esenza into ezinjengalezi i-rate yona leyo uthethe ngapho ungahamba ku-black market i-US dollar is one is to three i-rate ye-black market nale i-black market ngekabani ungawu-rate ukuthatha ngapho khonokho uku-rate i-bond note elingatheni ngaphandle kwelizwe elikhona apha kuphela eZimbabwe liyi-rate ulinike wena ilokhu vele i-rate yakho ifunayo eku-black market.
Leyo balaleli bekuyingxoxo nonkosikazi Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Bathi kusina kudedelana. Wathi sidedele kuChris Gande.
Elingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party sihlaziya ke ukutshengisela okusanda yenzakala. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu.
Ukubone njani ukutshengisela lokhu obekukhona wokukhanya ungani kuzaqhubekela phambili?
Ye, ukutshengisela
sikukhangele loba nje sisazama ukuthi sikunanzelele ukuthi kathi vele kuyazala nkomoni ngoba akunengi okuvelayo ngokutshengisela lokhu, especially involvement yabantu besibuthweni begqoka ama-civilian bengekho kuma-uniform bephethe izikhali esithe sithi siyakhangela sathola ukuthi ZDC ibisenza ngani laba bantu abathwele izikhali ngama-civilian. Kodwa sesikunanzelele sakuthola ukuthi ngabantu besibuthweni abathwele izikhali, njalo amanye ama-report esiwazwayo vela kwezindawo kungani yibo futhi abathungamela ukuthi kwenzakale lokhu okwenzakalayo. So-ke uhlupho nje esibhekane lalo ukuthi abanye abantu bagcine sebemosha lapha, kuluthwa ezitolo, kuthiswa zadilizwa, esinanzelela ukuthi mhlawumbe kugcine sokungani sokulahleka injongo ye-demonstration day, ngoba cabanga ukuthi ukubhidlizwa kwempahla okwenzakele kakhulu kubo-businessmen aku-affecti kakhulu uhulumende lowo ngiyohlukumeza abantu, kodwa ku-affecta kakhulu labo abadilizelwe batshontshelwa impahla zabo, ngoba kungayisibo mhlawumbe esingathi yibo ababangela uhlupho lwabantu bakithi.
Kungani usithi wena kukhanya bona laba bakubutho yibo kade bekhokhela kade kwenzakala?
Ya, lokhu sikuzwa kuvela kuma-report abantu abakuthoyo lalokhu abakubonayo, ngoba akuzwisiseki vele ukuthi into yona leyi injani. Yikho ngithi nje into engelakhanda ongeke wayicasisa ukuthi kade kuhamba njani vele.
Manje ezitolo lapha ikakhulu emalokitshini abantu bazathenga ngaphi njengoba izitolo zagqekezwa kungasela lutho, bazaphila njani ngokubona kwakho?
Kuzima kakhulu ngoba abantu babengazilungiselelanga lokhu, ikakhulu sinanzelela lokuthi imali yahlupha. Sivela kumakhisimusi, kuvele iminyaka yonke kuhlala kule January disease, so abantu babengazimiselanga ukuthi usuthole njengalolu lungavela ngembangela yokuthi imali layo babengalayo ukuthi mhlawumbe babezahlele zama ukuthenga ukudla okuningi bakugcine. So sokuluhlupho vele ikakhulu ebantwini laba abathe into leyisenzakala bengela mali bengangenanga ezitolo. Okunye esikunanzelelayo, umsika lo esingathi i-black market usuvuke khwashu ngoba uthola le ntengo ezigoqela ompuphi 10 kg yempuphu sezithengiswa ngabo $15, okuyinto esisinda kakhulu abantu ngoba abantu bevele bekhala bengela mali, okuningi kubangelwe yikhona lokhu futhi ukukhwela kwe-fuel okwenzakaleyo okuyanawuswe nguye umnumzana uMnangagwa kuviki eliphelileyo. So sibone ngani kuzaba luhlupho olukhulu. Namhlanje izitolo bezivuliwe etown ezilutshwane, ama-supermarket amalutshwane, abantu bebethola ukuthi bekulo dwendwe olukhulu abantu bezama ukungena phakathi bethenga khona lokhu abangelakho ezindlini, kodwa zabuya zavala futhi ngo-5 wantambama.
Sizwa kuthiwa lilelunga lebandla eladutshulwayo, ungasitshela ukuthi unjani okwakathesi?
Hhayi, ungani ubangcono ngoba ngelanga okwenzakala ngalo ngemva kokuthi wayeseyopheka khulu igazi ekhanda lapha senelisa ukumtholela i-private hospital through ama-doctors for human rights. Bakwanisa ukuthi lanxa kwakunzima ukuthi imoto imlande, sakungasikwanisela ukuthola i-ambulance yakwanisa yagijima yamthatha, wasethola-ke ukusizakala eselatshwa. Engikhuluma nje kathesi uyarecover usendlini yakhe ubangcono.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi esingasavumi, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga njalo lakubalaleli kakhulu lapha ekhaya. Sithi hhayi, asimeni sikhangeleni phambili sibone ukuthi kathi vele into yona leyi izophutha iphetheni, ngoba abantu bakithi baseyinkingeni kakhulu.
Hhayi, siyabonga, ube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga laye njalo ngokufanayo.
Lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilayo.
Siyabonga-ke okaGande, kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje njengoba isikhathi sesiphelile. Wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abantu beZimbabwe babanjwa ngamandla okudinga ezinye indlela zokukhulumisana lokuxhumana ezinjenge-Telegram Messenger labo VPN ngemva kokuvalwa kobulembu ngohulumende. Emva kwabo ukudlakadla lobulembu lobu okwenziwe ngohulumende, kube lokutshengisela kwezizalwane zelelo lizwe ezisemazweni okugokelela seNgilandi. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, olivalelisayo Praxedes Jeremiah.